Ama-presidential pardons lawa aqakathekile ngoba kaningi-ningi abantu babegwetshelwe iminyaka because abanye abala ma-representation amaningi. Singakhangela abathi ngama-low income earners yibo abagcwele emajele yona lawa. Ama-white collar crimes bakuma-minimum security prisons benza izinto ezilula nje. Ma ungatshontshi imali eningi ongayenza amacala uthathe isigidli lesigidli zemali, ukugwetshwa kwakho is not as long as umuntu mbeni obhema imbanje or ithengisi isidakamizi or something like that. So khonokho akuyenzileyo ukuphadona or ukuyekelela abantu laba for ama-commutations ama-sentence abo is very very helpful, ngoba labo bangangena etilongweni balama-programs angathiwa ayabancedisa to reintegrate into society. So lokho vele kuqakathekile for a president to do ma esesalele isikhathi esifitshane. It's a tradition eyenzakala lapha eMelika ukuthi bayayekelela abantu laba or change their sentences ukuthi abe lula babuyele emulini zabo and whatever. Okunye okuqakathekileyo kumele sikukhangele, it's not violent crime or abantu ababulala abantu and all this other stuff. So khonokho it's just ama-crimes anje engakhulumileyo kuqala laphana.
Bakhona abanye abasola uBiden ngokuxolela indodana yakhe, uthini ngalokho?
Njengobaba, I don't blame him. Ngoba siyakwazi ukuthi ma ubaba wakho or umama wakho is a politician in any country in the world, bakukhangela ngamehlo ahlukene labanye, ngoba babe-expecta ngantho abantu abaduzane inkosi uJesu Kristu. But siyakwazi ukuthi abantwana labo bayawona. So mina hayi angiboni kule problem okunika iphadona ayenzileyo kuhunter indodana yakhe. Ukusolwa akwenziweyo ngama-Democrats lama-Republicans vele it comes with the territory. Akula into ezayenzwa ngumongameli welizwe that is going to please everybody. So khonapho ngithi hayi he has to take it on his chin ephonga ukuqhubeka ehambe, ngoba yena ngubaba kaHunter and Hunter has been through a lot of things in his life. So singakhangela khonapho mina ngiyathi ha, he did the correct thing. Look at the power yangkhona, ngoba ma usuphumile you cannot expect umuntu ongenayo ukuthi ancede umntwana wakho from going ejele with things like this. So ngiyabonga.